Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 kuLwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje bekubonakala amabhasi ephithizela ethwele abantu abasekela ibandla leZANU-PF begcwele ezimoteni emabhasini. Sananzela njalo ukuthi la mabhasi la athwala abantu analozubukhe ebakhuphe imali yokuthini basemadrobheni abengatholakali, abengekho kumbe emalitshwana.
Iningi kobulawayo lithi lizithole lilinde phose ekuseni yonke ngemva kokuba amabhasi athwala abantu ephanjulwe ayathwala abakade besiyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa esilindweni sendizamtshina.
Indaba le yamabhayi elections le asazithi kungani lokhu ingani ifakwa khatshana le, ngoba ngokubona kwami inyanga ka-April ikhatshana kakhulu. Sike sananzelela amanye amazwe esiba lokhetho even kuyisikhathi lesi se-COVID-19.
Uzulu wamukela ngenjabulo isinqumo sekhomishini ye-ZEC esokuhlela amalanga okuvotela amalunga azangena edalele parliamente lamakhansili. Kuhoza Friday namuhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abahlali bakobulawayo bathi bazithole belinde phose ekuseni yonke ngemva kokuba amabhasi athwala abantu ephanjulwe ayathwala abakade besiyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa esilindweni sendizamtshina eseJoshua Mqabuko Nkomo Airport. Umongameli Mnangagwa wethulele abantu abakade bezomhlangabeza amazwi akhe elandisa ngokwenzakala emhlanganweni wezomumo womkhathi eScotland. Uthe walanda umongameli Joe Biden welemelika wambuza ukuthi kungani engaphathi kuhle udaba lweZimbabwe. Uthi umongameli Biden wamthembisa ukuthi engafika ekhaya uzamtshayela ucingo bakhulumisane. Wengeze wathi inhloko kahulumende weleBrithani umnumzana Boris Johnson wamlanda ebobotheka ifuna ukumxhawula. Yena wenqaba esithi kumele aqale axolise. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxela umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Well, sinanzelele ukuthi namhlanje bekubonakala amabhasi ephithizela ethwele abantu abasekela ibandla leZANU-PF begcwele ezimoteni emabhasini. Sananzela njalo ukuthi la mabhasi la athwala abantu analozubukhe ebakhuphe imali yokuthini basemadrobheni abengatholakali, abengekho kumbe emalitshwana. Khonoko kwahle kwatshengisa ukuthi amabhasi asethethwe ukubana abe sethwala abantu abase-airport. Eqinisweni kubana abantu sinanzelele ngabe sibona lapha kumabonakude abantu bebaningi kangaka, kodwa kuliqiniso yokuthi ungabona vele abantu bethwala ngezimota, bethwala ngamabhasi mahara. Asingeze sathi labo ngabantu abahambe ngokuzithandela. Kuhle kube lo mbuzo ukuthi kanti kungani bethwala ngamabhasi behanyiswa khona ngalo. Abantu nxa befisa ukubana umongaleyo bamemukele ngendlela ephakemeyo, fanele babonakale bezihambela bona kodwa. So ke kungaba khona ukuchaya amanzi lapho ukuthi abantu abalaqinisa ukuthi for sure labana abantu bahambile ngokuthi bayafisa, kodwa ke abantu ngabonakale ngxe bagcina bathiwa ngenani emabhasini basebethumela amabhasi bafakwa phakathi.
Siyabona njalo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa lapho afika khona ukubuthene khona abantu abaningi uyabe elokhu ephinda udaba lakhe lokuya eScotland.
Abantu beZimbabwe khathesi bakhangele ukuthi into enkulu okufanele yenziwe ngukhulumende ukuthi kuvuselele ezomnotho welizwe, kuvule imihlanga, kuvule amafektari, abantu basebenze ezibhedlela, kube le mithi, abantu benelise ukuthi imali abayihola ibe imali elohlonzi, kubanje indaba ze-inflation. Lokho okukhulunywa ngumongameli weZimbabwe ubaba uMnangagwa ukuthi uhambe eGlasgow khona eloku ekuphindaphinda kweScotland, eloku ekuphindaphinda kuphindaphinda akuncedise into enzokalezi engikhuluma ngazo, akwenza impilo yabantu beyingcono. So uqhathe kule ukuthi abantu bebekhayela ukuthi ngawufika lapha ne-airport uye acace ebantwini ukuthi kambe ulenjongo bani lama plans banangenza ukuba na umnotho elithe welizwe uthuthuke. Kanti esikhuluma kanje kule msindo kuma civil servants, amateacher bahamba esikolo bahamba insuku ezimbili ezintathu abantwana bahamba insuku zonke. Into fanele ngawe usitshele ukuthi usezilungisa njani zenezo kuloko asitshele ukuthi ube khona le phethe yakolwandle. Akusincedisi ngoba aku-add value kuhlupho lwabantu beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abogatshalo ezampila kahle bathi ubhobhe oyedwa nge-COVID-19 elizweni ngolwesine njalo kwatholakala abangamachumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Sebe izigidi ezedlula izintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili. Abahlali bakubulawayo bathi amanzi abevaliwe kuleli dolobho ngaphandle kwenzekini yalo lemafekithali asevuliwe kwezinye indawo kodwa iningi lilokhu lingelawo. Izolo ikhansile yakubulawayo ithe uhlupho lolu lubangelwe kuwa kwamagetsi ezitishini zamanzi njalo luyalungiswa ukwenzela ukuthi avulwe njalo. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi kufanele ikhansili ibe lenhlelo zokusebenzisa amandla elanga ukwenzela ukuthi ziphathise nxa sokulengxaki enje.
Sikhuluma nje namhlanje amanzi emalokitshini amaningi besingathi emalokitshini wonke kawakho. Izolo ake ahamba kwasokusithi-ke ntambama aphenduka kwezinye indawo njalo kawasaphendukanga. Konokana kubangela ukuthi abantu babe bangasakwazi ukuthi benzeni ngoba laba kade sebekhelele bazitshela ukuthi amanzi sephendukile bagcina bewasebenzisa. Khathesi sikhuluma nje amalokitshi phose wonke kawala manzi.
Balethile yini inkonxa zamanzi ukuthi abantu besebenzise? Njalo lani liyabona ukuthi njengoba kubajumile mhlawumbe akukho okunyade bengakwenza.
Imbangela yokuvalwa kwamanzi ingaphezu kwamandla ekhansili ngenxa yokuthi ukuswelakala kwamandla kagetsi ezindaweni ezijeneyo ezigoqela incema ifenil leDorchester enyama yendlovu yikho kwenza ukuthi amanzi avalwe ngenxa yokuthi ukupontshwa kwamanzi kakusenzakali njalo amanzi okumele ageziswe abuye ezindlini kakusenzakali. Esikukhuthazayo ke ukuthi ikhansili nxa kuzaba lezinto ezinjalo mbe nxa sibona izinto ezinjalo ifake umbiko masinyane ebantwini kwenza ukuthi balungiselele. Okwesibili baletha amanzi ngamabhawuzi ebantwini kwenzela ukuthi laba ababengabonanga imbiko le nxa ukuthi abibhoda kuWhatsApp wonke umuntu asiyo wonke umuntu ole WhatsApp ababengawubonanga kuyakumele ukuthi bancediswe ngamanzi. Okwakhathesi kakukenzakali konke khonokho. Okokugcina ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association sithi khona i-council kayi-investe kusola ukwenzela ukuthi nxa kusenzakala ukulahleka kwamandla kagetsi njengakhonokho okwenzakeleyo babe lakho ukuthi basebenzise isola ngoba amandla elanga mba wensabezelanga kasiyo into edulayo bangafaka isolar once amandla akhona azasebenza kwesikhathi eside. So siyakhuthaza ikhansili ukuthi ikhiphe imbiko ngesikhathi kusesele sikhathi eside nxa bethe bananzela uhlupho oyabe solukhona. Okwesibili ngaba investe kusolar kube lama-solar pumps ukwenzela ukuthi lanxa amandla kagetsi engekho kungaphambanisi ukuthi izakhamizi zithole amanzi.
Lowo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association esixoxe naye ekobulawayo. Iningi lamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe yikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission esokuhlela amalanga okuvota ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla eliphikisayo le-MDC Alliance edalele ephalamende lakumakhansili. Ukhetho lolu lwamiswa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umbiko owethulwe ngabezeki wokuthi ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa ngumabasa omnyaka ozayo kwamukelwe ngembono etshiyeneyo. Unkosikazi Ruth Chabangu, umhlali wakobulawayo, uthi sebencindezelwe ngoba bengela ababamelayo ezabelweni zabo.
Indaba le yama-by-elections le asazi kungani lokhe ingani ifakwa khatshana le ngoba ngokubona kwami inyanga ka-April ikhatshana kakhulu. Sike sananzelela amanye amazwe esiba lokhetho even kuyisikhathi lesi se-COVID-19. So mbona ngani lathi njengelizwe akusamelanga sivike nge-COVID-19.
Okhakhela ibandla lemthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ukhonona ngendlela iZimbabwe Electoral Commission eziphatha ngayo.
Uhlupho ngezekhi ukuthi aso independent organization njenga lokho abantu abakucabangelayo. Izekhi kontrolwa libandla leZANU-PF. So isikhathi esiningi izekhi ekukhulumayo akuveli kuyo.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi kungakaze kuqhutshwe ukhetho kufanele kube lenguquko okuqhutshwa ngayo ukhetho.
The MDC is ready to contest elections at any time.
Ibandla le-MDC lilungele ukungena kukhetho loba yisiphi isikhathi. Ukuqhutshwa kokhetho akumiswanga yithi kodwa nguhulumende. Thina silungele ukuba sinqobe kukhetho. Kodwa sikhangelele ukuthi kungakaze kuqhutshwe ukhetho kube lenguquko kundlela oluqhutshwa ngalo. Njalo sibona ingani inyanga eziyisithupha ziyenela ukuba konke lokhu kube sekwenzeka.
There must be reforms before the by-elections.
Unkosikazi Patience Sibanda, owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi ukudluliselwa kokhetho kumnyaka ozayo kukhomba ukungahloniphi isisekelo sombuso.
Ukuqhubeka kokuvalwa kwama-by-elections kuveza ukunyathela lokuklifiza kwamalungelo abantu baseZimbabwe. Uhulumende wethu akahloniphi isisekelo sombuso esithi sona abantu kumele bekhethe abantu laba obebakhokhelayo.
Ngomnyaka ka-2020 umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba wamisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Amalunga edale lephalamende akhangelelwe ukuvotelwa ngomnyaka ozayo angamachumi amabili lasitshiyagalombili, i-28, kuthi abemakhansilini balikhulu lanhlanu, i-105. IZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuba inyanga yonke kaLwezi ibe ilungisa imfundiso yokhetho. Ukhetho lukhangelelwe ukuba lwenziwe phakathi kwamalanga angamachumi ayisitshiyagalolunye, 90 days, nxa umeli wesabelo engekho ngezizathu ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk namhlanje sikhangela ukuphathelane le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka ngenkulumo kahulumende ukuba sokulequla labazabe behlolisisa okukhulunywa ngabantu enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ngaphambilini kokwethulwa komthetho we-cyber security and data protection. Intatheli izindaba ethu Mavis Kamasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa utshele abephephandaba le-Newsday ukuba lokhu bakwenze ngenhloso yokufuna ukuba kwazi uZulu axoxa ngakho enkundleni zebulenjini lezi. Kodwa abomanyano wenhlanganiso esebenzisana loZulu owe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngalokhu uhulumende asekwenza besithi kwephula ilungelo labantu kwezokuthola ulwazi kanye lokutsho okusenhliziyweni zabo. Isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavilas Khumalo uveza insolo yakhe.
Lokhu sibona thina kusimangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukufaka umthetho. Siyabona kathesi kule cyber security bill eseyadlula ku-Senate engafakwa isikhathi esilandelayo kathesi njengomthetho. Kodwa siyamangala njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition manxa uhulumende uhulumende efaka umthetho oyephula amalungelo abantu. So lokhu kuyasimangalisa njalo kuyasidanisa kakhulu.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi saseHarare uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufunelani ukwazi imfihlo yabantu.
Ngoba kuya affecta i freedom of speech, i freedom of expression ukuthi njengezalane zeZimbabwe sikwanise ukuthi sizikhulume o sixoxisane ngalokho esingabe sihlangana la kusesikhanyela isikhathi sama election esesiseduze. Kuzaba nzima kakhulu, kuzaba lokubotshwa kwabantu, kuzaba lokuyethuselwa kwabantu, kugcine sokusenza ukuthi abantu beZimbabwe bengasakhulumi izifiso zabo, bengasakhuluma abakubonayo, bengasacomment nje in anything ngoba kuyabe sokunzima. Ungakhuluma offline lakho kulomthetho, ukhulume online sokulomthetho njalo, kuzaba nzima kakhulu ukuphila eZimbabwe njalo ukuxoxa ngezinto ezenzakala eZimbabwe.
Wasekelwa ngumnumzana Thomas Gumede wakoBulawayo othi sekuzoba nzima ukukhulumisana ngokukhululekileyo.
Kahle kahle lokhu vele kwenza kungabi lokukhululeka, abantu besabe ukuthi baxoxe ngokubi kuyabe kusenzakala elizweni, besesaba ukuthi nxa bexoxa bebekhulumisana emoyeni ukhona obalaleleyo, ukhona ongabalandelela ungenza ukuthi babotshwe.
Kodwa unkosikazi Mtshwangwa uthi akusinjongo yakhe uhulumende ukuba alawule okwenzakala enkundleni zebulenjini i-social media njengalokho okucatshangwa nguZulu phansi kwalomthetho we-cyber security and data protection. Uhulumende uxwayisa iziphathamandla zakhe kanye loZulu jikelele ukuba babonanzelela abakuthumelayo labakwemukelayo kulezo nkundla, abenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo likaZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo, besabela ukuba uhulumende uzasebenzisa lumthetho ukwephula ilungelo labantu lokukhuluma loba ukumsola lapho esenza amaphutha loba ephatheka kwezenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, inhlanganiso elawula amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba saphezulu esePremier Soccer League isiyethule uluhlu oluveza ukuba amaqembu la azadlala njani ngeviki yakuqala eyomncintiswano weCastle Lake Premier Soccer League. UJoseph Njanje weStudio 7 usiphalo ludaba ngoceleyo.
Imidlalo yenguqu yesigaba saphezulu yeseCastlelake Premier Soccer League ihlelwe ukuba iqale mhlazinhlanu kuyona le nyanga kaLwezi. Abaqali besiziba ngamaqembu athele Harare City kanye lele Herentals bonazadibana enkundleni National Sports Stadium. Umqeqeshi weqembu leHarare City uLoyd Tembo uthi sebekulungele ukuqala kwemidlalo yeligi ngemva kokuphatheka kwabo kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup.
The positives are that it gave us an opportunity.
Okuhle ukuba sithole ithuba lokuba siyakhe amaqembu ethu, njalo bekulithuba lokuba silungiselele ukuqala kwemidlalo yeligi kusiphathise kakhulu njengeqembu.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngeviki lokuqala elomncintiswano weCastle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kuza kuba nemidlalo emihlanu, njalo lenye ebalisa uza kuba phakathi kweqembu leFC Platinum lele 10X enkundleni eMandaba, iqembu leZPC Kariba lizemukela eleCape United enkundleni eNyamunga, iqembu leChicken Inn lizadibana lele Cranbourne Bullets ngaseLuveve, iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Highlanders enkundleni National Sports Stadium, kuthi elengezi Platinum Stars lizadlala lele Bulawayo City ngaseBaobab. Ngensonto kule midlalo emithathu ehlelwe ukuba idlalwe, njalo igoqela uza kuba phakathi kweqembu leDynamos kanye leleYada ozaqhutshelwa enkundleni National Sports Stadium, iqembu leBulawayo Chiefs lizavakatshelwa ngele Triangle ngaseLuveve, kuthi iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Wawa enkundleni esakubva. Imidlalo yeligi kwele Zimbabwe ibigcine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019 lapho iqembu leFC Platinum okuyilo eliphakamise isicoco. Nyakenye akwenelisekanga ukuba kudlalwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso yePremier Soccer League uKudzai Bari ukhuphe umbiko esazisa uZulu ukuba itikiti elichiphileyo lokungena enkundleni libiza amadola alitshumi akwele Melika. Kukhona njalo elamadola alitshumi lanhlanu elabafuna ukuhlala okulomthunzi khona, ikanti labo abafuna ukuhlala okulezihlalo khona bengaminyananga bazakhokha amadola ngamatshumi amabili. Kusenjalo, inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association ikhuphe umbiko isazisa ukuba yiziphi inkundla ezizasetshenziswa ngamaqembu adlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Lezi nkundla ngezibalisa eBarber Fields, eLuveve, eKipo, eBaobab, eNyamunga, eAscott, eSakuva, eMandava kanye leNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Washington, the voice of America, namhlanje. Yesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kulumende okhokhelwa ngumnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris uzimisele ukuqinisa ukuzinikela kweMelika kusigaba sentshonalanga esehemisphere ngokwezinga eliphezulu elandela imithetho yokusebenzelana lamanye amazwe kwizinqumo ezivunyelwanayo. Le ngeyinye yenjongo kamongameli Biden eyokuthi isigaba lesi sibe lenhlelo ezimqoka kwezempilakahle, ukuvikeleka, inhlalakahle nombuso okhululekileyo. Umkhokheli wenhlanganiso yebona ngentuthuko emhlabeni jikelele AUS Agency for International Development, unkosazana Samantha Power, uthi sizimisele ukuqinisa amazwe akumhlubulo weAmericas ukuthi aqinise umbuso okhululekileyo, alwisane lenkohlakalo, njalo abuse ngendlela ezahuga usomabhizimusi abazimeleyo ukuthi betshale imali, bethulele abantu imfanelo zabo, njalo benikeze abatsha amathuba awokubathuthukisa. Kwele Central America, umongameli Biden uzimisele ukutshala imali engamadola angamabhiliyoni amane kuminyaka emine elandelayo eyokuqhelisa intuthuko kwezomnotho, umbuso okhululekileyo kanye lokulwisana lenkohlakalo eHonduras, El Salvador leGuatemala. Umongameli Biden umholi wakuqala kweleMelika ukwethula uhlelo olucacileyo olokulwisana lenkohlakalo, njalo kuyilo olumqoka kwezomvikela. Inhlanganiso ye-USAID isibumbe ikomiti yokulwisana lenkohlakalo e-Anti-Corruption Task Force sekela abaphenyayo labadinga ukuveza abalenkohlakalo, njalo ezabhidliza zonke ingatsha eziphathisa abalenkohlakalo. Ngokwakuqala ukuthi kube le komiti yalolu hlobo, nxa abakhokheli betshengisa ukuzimisela ukuhlonipha imithetho lokuzinikela ukulwisana lenkohlakalo njengalokhu abakwenza e-Ecuador le-Dominican Republic, bazathola usekelo oluqinileyo kweleMelika. Kodwa nxa abezombusazwe bedelela inhlelo zokuqeda inkohlakalo bebezixegisa, eleMelika lizabethesa umlando njengalokhu elisanda ukukwenza lize lethese u-Attorney General weGuatemala unkosikazi Consuelo Porras izijeziso ngokuphatheka ekuphazamiseni uphenyo kwezenkohlakalo. Njengokuthiwa ngunkosazana Power, eleMelika lizimisele ukuqinisa ubungane lengatshaya ezizimeleyo esezisebenze kuhle kunhlelo ezifana lokuhlanganisa inhlangothi ezizimeleyo eColombia amabhizimusi asathuthukayo kanye lamapulazi ukuthi athengisele amazwe omhlaba. Wele Colombia, i-USAID isixhumane logatsha olubona ngenhlelo zemali osokubangele ukuthi amabhanga alelo lizwe enelise ukuqoqa imali engamadola ayibhiliyoni elilodwa kusukela ngomnyaka ka-2015, okuyimali ezathuthukisa izomnotho endaweni ezathinteka empini yalelo lizwe esiqhubeke okwedlula iminyaka engamashumi amahlanu. Ukuveza lokhu kufanele samukele abantu be-Latin America labe Caribbean, sisebenze labo ukulinganisa amathuba kanye lenhlala kahle kulesi isigaba, ukutsho unkosazana Power. Belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi omehlo kaZulu, yena owethule idlalade lakhe elitsha lesihloko esithi Iphunga. Untungameli inkomo yeStudio 7 usiphalo ludaba.
Sikwenzile njalo insizwa yasemaphisa eKC. Nangu umehlo kaZulu elandisa ngemisebenzi yakhe.
Ama-albumu enginawo athi Iphupho Lami, Izitha, Ndijeni, Uhambo, kuze umbango, ubuye albumu ethi Izwe, ubeso kuze albumu ethi Iphunga. i-album ye-6 kumasikandi kube sokuthi-ke inja kamalume i-albhamu ye-jazz.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumilane ezigoqela ethi wayengithanda, vavanga ilifa, xenophobia kanye lethi iphutha. Sibuze umehlo ukuthi utholakala njani umculo wakhe.
Kobulawayo bayawafuna ama-albhamu e-KZ, bayafuna ama-albhamu e-Cholocho, e-Lubane, zonke indawo, kodwa sihlulwa yikho ukuthi-ke iy'tolo eziningi nge-pirates zagcina sezivaliwe, umusic usuthengiswa online. Kubuye kube nzima umuntu osemakhaya ukuthi a-download online, kodwa-ke ama-albhamu amaningi sengiwafakile ayatholakala. Izeke le ethi iphunga ingakabibikho ebulenjini, ngethembisa ukuthi maduzane siyabe sesiyifakile.
Abachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngibonge kakhulu, ngibonge mhlawumbe amadoda esaqala nawo sibambisa shisa izwe lonkana. Ngibonge futhi nama radio station abawudlalayo umasikandi, yonke ama radio station abawudlalayo kumasikandi, ukuthi hayi siyabonga ukuthi-ke iphupho lethu niyalifezekisa.
Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi ayihlome ihlasele.
Umdumo kamasikandi okamehlo kaZulu kudlalate lakhe elitsha elithi iphunga. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi kobulawayo lithi lizithole lilinde phose ikuseni yonke ngemva kokuba amabhasi athwala abantu ephanjulwe ayathwala abakade besiyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa esilindweni sendizamtshina. Iningi lamukela ngenjabulo isinqumo sekhomishini yezekhe sokuhlela amalanga okuvotela amalunga azangena edale lephalamende lakumakhansili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela fiki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.